akula muntu olekhanda elikwanileyo sibili ongasapota into ethiwa i-violence, ngoba imbi iyalimaza izigaba, iyaxazulula abantu, iyenza into abantu engahlalisani kuhle, iyabulala ubuhlobo nokuninzi okuningi okunjalo. Kodwa-ke sisesenomsebenzi njengesizwe ukuthi sizwisise ukuthi aseyake imbangela ye-political violence leyi futhi iyayidanisa kakhulu ukuthi ifela silalakwamba ithuba lokuthi abantu behlale phansi bekhulume lezi zinto bekhangelene mathupha. Kodwa abanye bakubona kuyinto eyeyisekileyo asebeyisebenzisa ukushona ipolati kwi-2020 polati, kuyizinto zonezenza ukuthi lanxa abantu bebe-spirit sokuzama ukuthi silunge lolu thuba esilalo emzini wethu kugcine kusuka lithuba. Ngakho-ke ngamaphitha engingakutsho ukuthi hhayi singathi asihlangani lakho, kodwa lathi sibe-concerned ngendaba ze-violence ezenzakala elizweni lethu.
Baba Ndlovu, sisiya nje kukhetho, ibandla lakho lilungiselele yini ukumelana lodlakela lolu, njalo lizamelana lalo njani kahle kahle?
Iphathi yethu thina eduma baba Ndlovu, udaba lokhetho sibili sibilisekele kakhulu, njalo sibhizi sibizela sidinga ama-supporters. Udaba lodlakela le-violence baba Nkomo, yinto esihluphe kakhulu kwelakithi labezimbabwe laba. Ngizwa lo baba lo we-Poland esithi yena abakahlangani lakho njani njalo kumele abantu babheke i-root cause. I-root cause ikhona, i-root cause yi-ZANU-PF. Kube akula ZANU-PF eZimbabwe, kube akula dlakela, yinto zona lezo nokukuzo yena njengomuntu okupholani yena kasoze ahlangane lakho ngenxa yokuthi ngabantu banye wadla bonke. Ngakho-ke thina abeduma udlakela sililungisele sibili, noma ngubani ozama ukwenzani sizomirana naye, asinandaba ukuthi uyenzeni, singabantu bezimbabwe sonke.
Baba Mhambi, uyamuzwa uyakhuluma lapha ubaba uNdlovu. Kanti njalo lina njengabantu abakuPoland, kaliboni yini ukuthi kufanele mhlawumbe libize umhlangano njengamalunga akuPoland, njengabaholi bamabandla athiyeneyo, likhulume ngodaba lodlakela lolo?
Ngiyakwazi kuyisibingo ukuthi na amagama ethiya ethethwa emintini la usukuma kuhambili uresponda ngolaka nangenzondo, kodwa ngizazibamba-ke njengokuthi engithe sizama ukuba progressive ngingarespondi kubaba owedima ngendlela yena angichaze ngayo. Bese ngisiya ngikhuluma phambili sithi ilizwe lethu ukuthi lize libe nokuthula, kumele sivisise ukuthi yona i-violence kanti kuyini, imbangela yayo kuyini. Omunye nomunye abuye lo mqondo wakhe awufake etafuleni. As I am saying to him, kulula ukuthi i-violence ibangelwa i-ZANU-PF, njalo ngifuna wonke umuntu evumelane layo. Into ubaba uDuma owedima angasoze kutshele yona yokuthi thina njengePoland sike sahlala phansi nomongameli uphezulu umbuzo wakho womhlangano, sikhuluma ngendaba ze-violence ngabona kuta 2 or 3 months back, sikhulumisana nopresident ukuthi i-violence iyasikhathaza.
Baba Ndlovu, ngamafitshane akuyigqibe, kuyini ongakutsho kuzulu weZimbabwe kuyiwa nje kukhetho?
Mina ngithi abantu bakithi beZimbabwe ngicela bazibambe, bazithuse, njalo bakhankase bethule, kungabi nodlakela, kungabi nodlame. Lo ozovusa udlakela kuthi kunumuntu ovele ophila ngalo. Ngicela-ke mphakathi wakithi sikhankase sithuthi, sibone yena lo oziphembe ngodlame ukuthi kanti yena ngubani. Sabeni ke sikhankase ke sithuthi singabantu beZimbabwe. Yiloku okoma ingcele ukuthi njani zani, ingcele ivele ikhona emhlabeni wonke nje. Omunye nomunye umuntu ophila emhlabeni unalapho ahlala khona, unalapho avele agcine khona, njalo kuthi akukuphi nakuphi, vele kunjalo lokhu ngeke sikubalekele.